So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqhansa ziyaphezulu.
Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegciwane le-COVID-19.
Abantu lokhe bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane wa COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu kabalandeli abakutshelwa nguhulumende labezempilakahle.
Amahla bezulu lapha asehambeni nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo sakhuluma ngawo kwazi kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokho esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer leyabonwa ngabadala uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani. Bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama-face mask okuzwayo. Lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa sefelwe yisihlobo sakhe. Segijima njengomuntu ekhala. Ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu uthiwe yi-coronavirus, thiye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwa ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo zikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu behambe beyebeka umuntu lo osesithile. Bayekele ukubizana besenza izimfa. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imngcwabo kakuhambe izihlobo kuphela. Umuntu engazowathengezwa imfa yonke segijima akusesilesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi liqhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana ngoba kuvike ezayo lawo uyabe ubuthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Unumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Nombolo ziyaqhansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi le iDelta virus le khona kukhanya abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazayo ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Abakhona abantu abaleyo bedele ukugqoka ama-mask, bakhona abantu abaleyo bedele i-social distancing, kula bantu abaleyo bengafuni ukusanitize. So ke abantu bayaxwayisa ukuthi kulanzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye lenza igciwane liqhubele siya phambili limemetheka ngabantu ababuthana nxa kufiwe. So abantu bayacela ezimfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singaye, kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokho besenza inkani kube lokho beqhubeka besiya ezimfeni. Kodwa ke siyacela ukuthi bangakwenzi ngoba langale emangcwabeni akulahluphi. Ukhansile uselabantu abaqhathile abasebenza ubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi. So abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini bangabongiphumaphuma njalo balandele izimiso ngoba ukufa kukhona lo igciwane liyamemetheka okwesabekayo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 182,613 sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungamadosis afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentathele zindaba ebona ngenswelo langenhlelo zabesifazana eZimbabwe Women Journalists ithi iza kwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikaMuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. UNkosazana Praxedes Jeremiah osebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayisilinganiso zokufika phose amajumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli, inkokheli zamabandla okholo, idale lephalamende kanye lamapholisa. Kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye, kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza. Bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzacangulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe.
Abaningi bakhona ungakhangela kuhle kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi ozokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu, but kabasagxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mupambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba eyama-CSOs sibili yeyindaba ehlukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe i-politics yala i-toxic suke iphambanise umsebenzi omuhle oyabo senziwa ngama-CSOs. Sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela, uthola ukuthi lakhona apha le internal politics yalapha layo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mopambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, uthi kufanele kube le mithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabelweni seMathebeleleni South laye uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kubo early 2000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu. Kunsuku zakhathesi uzananzelela ukuthi ama civic society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe.
Kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo okunhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu usola uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama-NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebeza alayina le-opposition. Baya bebona ukuthi akungazayo kwaba le democracy kulo mbusazwe lo okhona.
Abantu abaningi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kulokhu eziwenzayo. Umnumzana Patson Xaba, isakhamuzi sakobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa ukuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo lozulu.
Ungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kwebulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi, ngiyathwa yindaba uhloko zibulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councila be-MDC, kuchuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezano.
Umaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona, hathi inhlanganiso lezi. Abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sehuwana kuward 8 ebulilima East esabelweni seMatabeleland South, lapho sixoxa khona ngodaba lokuselakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa yinhlanganiso yapha ku-Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho esihlala khona, something like 23 kilometers away from our home state. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama-long distances akhona abamaningi kakhulu, sisuka siswele interest esikolo. Ungahamba this long distance ufuka udiniwe. First four periods uyabe ungafundi, uyabe usaresta. The other thing, endleleni leyi akulamizi, so i-protection yakhona it's low. So uhlangana lokuhlukunyezwa lento eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabile interest indaba zesikolo.
Unkosazana Henrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunda ephakama, hluphe bengihlangana lalo ukuthi bengihamba ama-long kilometers, 20 kilometers plus bengifika ngidiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi imbale izinyo nxa ngitshayisile khaya, ngingatholi isikhathi sokustada. Futhi benenkinga yodaka nxa izulu linile, besihamba ngesidaka fika zizincolile esikolo, lokuba manzi kwesikhathi fike ngimanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-issue ye-secondary school yeyinganto iyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers injalo every day, Monday to Saturday, because sometimes uyabizwa nge-Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la iviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendida apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikolo esikatshana. Le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni ngoba isi iganga from khona le ekumanguva to Nduja iganga. So kwiganga kunjalo kuyakungekho safe, kulabantu thela abayenza i-violence kakhulu khona ale sidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yapha ku-Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni eduzane lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kukhangelelwe ukuba kusasa kuzaqiniswa elimidlalo lokuqala lobukhohlakali elethweswa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo kwe-Voice of America. Soko isikhathi sezamasiko.
Senqana amasiko wenzi umandla laba bamkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngemisebenzi kaLulozi K. Silomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Nxa sikhuluma ngoLulozi K, ngomama owayephiwe ukukhalipha kakhulu, yena owayezalwa nguChocha Dlodlo emzala loMatshabalala. Yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo esasihlasele isizwe simnyama esasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayengana mntwana, kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa Ngusidambe, inkosazana uSidambe. Umama uLozi K wayetshatwe inkosi loBhengula, njalo wayefavorite inkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani isinyamalele inkosi uloBhengula?
Kuthe ngomva kokuchitheka kwesizwe samahlabe Zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894, umama uLozi K wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi wayakha umuzi ebubi ukuthiwa kukonkosikazi. Lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi, khona lapho okulendlinza lakhe khona. Wazethatha induna umtshana Khumalo lomfanyana Khumalo ozala umlonyeni, umlonyeni ozala uMabhikwa, ukuthi beqaphe ke lesiyana sigodlo.
Okunye ke Gobalanda, wenzani uLozi K?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe Zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehloko elibomvu, wawuholwa ngumama yena uLozi K. Kwakule butho lapho ingubo insukamini siziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo layo ubaba umtshana Khumalo. Leyo mpi le yathatha isikhathi eside kakhulu, kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe. Ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi K waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe Zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe. Isaphelelanga ke, kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esinfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February. Lapho ke kwayehla khona ifeli imnyama esizweni samahlabe Zulu kuchitheka kwaso. Lanamhlanje sasala singalamalusi.
Simalabhaka uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besiqhuba lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifunthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Nyakwazi tempilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube ingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzithiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 ivesi ka-8 ithi yona, zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananzelela nxa sikhangela eBhayibhilini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa, wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu, wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? Siyabona ukuqala mfuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo. Lokho kusho ukuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi. Nxa sibona abantu besona ulelungelo lokuthi uthukuthele ngoba simbonile lapho uJesu esibalo laka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba ngumkampo. Njalo siyamfica uJesu esibalo laka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu. Ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesiba lolaka kumbe lokuthukuthela nxa ukulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu. Wayengaphonguba lolaka nje entweni yonke. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose, siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani, engangeni elizweni lesithembiso, yikuba uMose waba lolaka. Kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu, esebenzele yonke into bekhalela ukuthi bethole amanzi okunatha, bekhalela inyama, bekhalela ukudla, uMose wayelokhu ethukuthela esiba lolaka. Ekugcineni siyambona uThixo esithi kuye, tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi, yena watshaya kabili esezondile. Njalo siyahlangana lo Mose laphana evela phiwa imithetho nguNkulunkulu, wathi esehla wafica sebekhonza izithombe, wafika watshayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele. Ngakho ke ulaka lukhona, siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona. Kodwa kanti siyananzelela uPawulu uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Ngakho ke lapha bemfuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo, lokuzondo ngazondo uzondiswa ngomunye umuntu. Kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho. Kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini, ufonele lowo muntu okucaphulileyo, uxolisane lalowo muntu, kumbe kungkhaya ulwe lonkosikazi. Akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlalanga phansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini.
Akuyibhethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu, siyathandaza igama likaJesu kulaba abalaleleyo ababa lodubo lokuba lolaka lokuthukuthela ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu wami, ngabe ungaphilisa imtshado, uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane lasemabandleni, abantu bengalwi. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Ntungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigove. Namhla kuhlelo silo Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo kuhlelo. Yini umbono wakho?
Yabonga ithuba Mike. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikolweni luhlupho osoluvamile kakhulu, especially kade singesikhathi se-COVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni, and most of our families ngapha they are child-headed families, abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje labadala, uthola ukuthi abadala bayathi ukuthi khona sokulabantwana ababehamba behlale maybe bengekho lasekhaya, uthola ukuthi abantwana bayahamba labantu abadala. These things they lead to uthwala kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona i-sexual health education akusinto evamileyo due to uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona, even lama values ethu le culture. So most of the time uzathola khona the same region ethu affected nge-pass rate is the same region eyabile high rate kokuthwala kwabantwana besikolo.
Silokho sikudaba lolu, uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi okweminyaka ewu-16 abayenelisi ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokho likhuphuka njalo uhlelo lwe lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusandukwenziwa nguhulumende.
Mina ngombono wami I think uhulumende lapha akayicabangisisanga lento le ngoba siyithaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi ukuthi si-ignore ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard, something which you need a collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele singabazali lohulumende wonke nje ama stakeholders. But into esikhona kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende khona abantwana basizobethiwa ama contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitshele ukuthi khona sokwenzakela, how best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala. I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona landele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of ama izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze yokuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufitha ini kusilabhasi ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Since kathi esikwi lockdown lezikole zingavulwanga, kutshengisela ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakalayo kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi ama-nurse abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube le ndlela lokuthi khona amapolisa maybe through victim friendly unit bekwanisa ukufinyelela kuzakhamizi, because that's where it needs ukuthi khona kubonakala ukuthi umsebenzi ukhona, because khathesi amapolisa yiwo angaba le ndlela yokuthi khona angafinyelela kuzakhamizi ezehlukeneyo.
Hayi, isulukandaba limzwile umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Nguye besilale namhla kuhlelo kwanelo kwanamhla zohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Olebalulisayo ngumaigobe mthokazi omuhle zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethulo elayijankala okuhomela ilizwe lezimbabwe kumncintiswano wokugijima wama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kwinsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe ezinengi.
Kumele enze njengami, kumele azinikele, enganathi, engabhemi, ebe ngumuntu osobho ohlala e-right, engalaleli ubuhlungu betraining. Engalaleli ubuhlungu betraining ngasoze ephumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona njani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakatheke kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Into ade iphiwa kwekugijimeni ade bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons. Yibade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhayelela phansi ngoba ayela nzuzo. Yikho kwade kukhona. Kodwa kade simbona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa seza ungama-local competitions bengicela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate bexubhe banika kube ngama-prize wama-exercise books. Yikade ngwe just ukuba-motivator. Ngisezela ukuthi liyana indlela ukuthi kuthiwa i-marathon yethu lama-prize bekufaka eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala ubona ngani i-athletics yakulethelani?
Ngezicoco kuphela wabisa udumo, but ngakule mali kwama njengamanye amazwe ngakathesi ngame good asset ku-community, nganyancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangikuphiwa ncasiwina. But asiwina khona okwamametha, since I'm saying ukuthi vele kwakungela even monetary owawuyithola.
U-Elijah Nkala wangena kumncintiswano we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 kwele-South Korea. Sixoxe laye esemawabeni eMatureland South. Siqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs.